El Nino ikoze idrought emangalisayo eZimbabwe la ku region yetu okuthi ukuthi amanzi malutshana kakhulu emadamu ethu lemadamu ama farmers lawo alamadamu amanzi malutshana kakhulu siyanenzela ukuthi kulawo ama farmers alamadamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu ana nawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinta
isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone elonyaka okungaphumanga kuhle emasimini
sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiku esiphakathi kwakho kathesi kuyatshisa manje okuthi ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo njalo nxa beza yengezela ingqolelo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe
pho udubo lamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolelo lokho
indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona hey kuyakhathaza nxa kungazange kwaba le mizamo ke yokuthi kuma irrigation schemes analawo kupontshwe sola sizakuba lenkinga asoze sibuye sithole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumente akhuluma ngaso unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshweke ngamagesi esiwathola kubani kusolar energy right nanto phelela ngalivaleli so that's one thing esingayenza njengohulumende esingayenza njengabobusiness people esingayenza njengabalimi yes ukuyinvesta kusolar kathesi nje lakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje inkomo sasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa nemali yangapha bathathe imali yana bathi invest ku solar energy bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo yilonyaka.